Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthandono kaWande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalifuka njani izilukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku 31 Ncwabakazi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Lanxa ibandla leCCC lisithi kumele kwenziwe ukhetho olutsha oluzalawulwa yiSADC leAfrican Union, ezinye ingcwethi kwezombusazwe zithi lokhu kungenzakala kuphela nxa uZulu ethe watshengisela kabanzi ezitaladeni.
Hayi, nasephilisiya baqala amapolisa lamasosha besithi basofo, kodwa bagcina kuyibo abahamba phambi kwabantu belanda isihlalo sikamongameli. Kunjalo.
Ezinye ingcwethi ezicubungula izomthetho zithi imthethwandaba ilamandla okunquma ukuthi ukhetho luqutshwe kakutsha lanxa iZEC isiyethule uluhlu lwamabizo lwafaka kugwalondaba lukahulumende iGovernment Gazette.
The Government of National Unity ayizange ibuye through a court order. Yabuya as a political document. Into ezabuyibalekela ukuthi lisithi yikhothi kuphela. Kulento eziningi ezi-involved kupolitics ezingadlula umthetho.
Abenhlanganiso elwela ilungelo labesifazane amakhosikazi media bathi sebethule umfanekiso wedocumentary okhuthaza amantombazana ukuthi athathe izinqumo eziqondileyo ukuzivikela ukuzithwala besesebancane.
Udocumentary yethu nxa ukhangela sikhuluma kakhulu nabantwana ngoba sifisa ukuze ukuthi bona kanti vele okubenza bayenza ama-decisions athile kuyini. Kodwa in our planning for the documentary sayenza ama-focus group kulabazali.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lanxa ibandla leCCC lisithi kumele kwenziwe ukhetho olutsha oluzalawulwa yiSADC leAfrican Union, ezinye ingcwethi kwezombusazwe zithi lokhu kungenzakala kuphela nxa uZulu ethe watshengisela kabanzi ezitaladeni. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lenye yalezi ngcwethi uMnumzana Jethro Mpofu.
Kungenzeka nxa iCCC ikade ingakhokhela amaZimbabwe ukuthi aphumele ngaphandle azikhulumele. iCCC njenge-political party ayinamlomo omkhulu, kodwa nxa amaZimbabwe ade ngaphumela ngaphandle ethi mhlaba sicela ukhetho lwethu. I-Afrika lo mhlaba bebezalalela, manje asikwazi ukuthi amaZimbabwe alawo yini amandla alaso isibindi sokuphumela ngaphandle. Ngenze lokho kuthiwa yi-spring esakubone Libya, esakubone Tunisia, esakubona kwamanye amazwe.
Yikutshengisela esitaladeni lokho okutshoyo.
Ukutshengisela lokubhikisha becela amalungelo abo emhlabeni ukuthi sicela amalungelo ethu singake sibuswe ngenkani. Isifilinge labantu akusoze kuzwakala.
Amapholisa dokotela siyawabona ayaxwayisa athi bhasophu kulabo abangacabanga ukuthi bangene esitaladeni athi abamelela abantu abanjalo. Awuboni lokho kungaba ngokunye yini okungenza abantu beZimbabwe besaba ukutshengisela?
Hayi, nasephilisi yabaqala amapolisa lamasosha besithi bhasofo, kodwa bagcina kuyibo abahamba phambi kwabantu belanda isihlalo sikamongameli. Kunjalo, kuqala njalo. Ngingabona ukuthi iZimbabwe izimisele njalo iyalabona lawa amapolisa athi bhasofo yiyo angabona sekhokhela abantu phambili esithi umnyango wakhona ulaphana sambenini. Kuhleli kunjalo sesakubona emhlabeni.
Isadaki ithi isithumela elinye iqula eZimbabwe ukuyaxwayisisa ilolu daba. Kanti layo i-African Union zombili ungaxwayisa ukuthi kumele baluphathe njani lolu daba.
Akabalalela amaZimbabwe, bangalaleli kanjeli kusayo, bangalaleli i-CCC, balalela amaZimbabwe ukuthi aphala ngani. Kuyajabulisa khona ngoba kokuqala ukuthi kwenzakale kanje ukuthi i-AU le-SADC sisukume sithi kathi kwenzekeni laphaya. Bekufunakala ukuthi bahambise phambili-ke izidingo zabantu beZimbabwe, hhayi ezamabandla. Ngoba amabandla siyakwazi ukuthi afuna amandla. Abantu beZimbabwe bafuna amalungelo abo. Isisiqokoqela sokuqala leso.
Ubaba Ramaphosa simbone siba ngomunye wabaholi base-Afrika abathi amhlophe kumongameli Mnangagwa. Kanti abantu abaningi njalo bakhangelele kuye, bakhangelele kuzwe lase-Afrika ukuthi libe yilo elikhokhelayo ekudingeni isixazululo kudaba lweZimbabwe. Ungathini ngalokho?
Hayi, uyenze ngokuphangisa inkulumo yakhe. Uzolandela ukuqhutshwa yi-SADC, alandele ukuqhutshwa yi-AU. Lokuyana nje kufana njengomakhelwane ovuka ekuseni esithi livukile komakhelwane. Noma nje kukhona enye inkulumo ekhona, siyakwazi.
Lo ke ngumnumzana Jethro Mpofu, ingcwethi ecubungula izombusazwe. Lokhe sikudaba lwezokhetho oluphathelane lezokhetho. Ezinye ingcwethi ezicubungula ezemthetho zithi imthethwandaba ilamandla okunquma ukuba ukhetho luqutshwe kakutsha, lanxa i-commission ebona ngokuqutshwa kwalo eyezek isiyethule uluhlu lwamabizo alabo ababikwa banqoba kugwalondaba lwe-Government Gazette, okutsho ukuthi sokusemthethweni ukuthi ngempela labo kuthiwa banqoba yibo asebekhethiwe. Ibandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change liyayiphikisa limpumela lisithi ukhetho belungakhululekanga njalo lifuna luqutshwe kakutsha phansi kweziqondiso ze-SADC le-AU. Amabizo ayethulweyo agoqela elikamongameli Emmerson Mnangagwa, amalunga edale lephalamende le-Senate, lawezinduna zomdabu. Ukuhlaziya lolu daba, usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uqoxe lo mnumzana Ngqobani Sithole, ingcwethi ecubungula ezomthetho, njalo ongomunye oseke wamangalela uhulumende emthethwandaba ngendlela ukhetho oluqutshwa ngayo.
Izek yiyo esithi chapter 12 institution, an independent institution erana ama-elections eZimbabwe. Isidiklayile ukuthi ozibani nozibani ngamawina. So emthethweni yikho ukhona, ngaphandle futhi kube lomunye umthetho kumbe i-court order etshintsha khonokho osokwenzakele. I-court order leyo kuyasokufuza ukuthi lo hononayo kumbe olesikhalazo agijima enkantolo ayefaka ubufakazi phakathi phambi kwenkantolo. EZimbabwe kule nto okuthiwa yi-Electoral Act, le-Constitution ye egavena ama-elections eZimbabwe. Then kube sokusithi laba abangaphandle ababuyayo o-SADC labo balama-guidelines esiwasebenzisayo. So i-election yethu kayisetshenziswa ngamaZimbabwes kuphela, even though incedisa amaZimbabwes, but abanye laba abaphandle babe funa ukubona ukuthi into leyi yenziwe ngendlela okwavunyelwana ngayo ukuthi yenziwe. So as things stand, kungakungena court order umthetho uthi labo bonaba labo including u-ED nguyo ongumongameli in bonke kufuze babe-sword in.
Ngumthethwandaba kuphela onganquma lokho, njalo kuyini okuyabe kufanele ukuthi ibandla le-CCC elilo eliphikisa impumela yokhetho likuse emthethwandaba ukuze kube lesinqumo esinjalo.
Politics is a little bit the government of national unity ayizange ibuye through a court order. Yabuya as a political settlement. Into enza kuyibalekela ukuthi sithi i-court kuphela. Kulento eziningi ezi-involved ku-politics ezingadlula umthetho. But one of those in a constitutional democracy, i-court. Bawukhuluma ukuthi abantu babe intimidated ufaka ubufakazi. Bawukhuluma ukuthi kwaba nefazi eyayisenza lokhu lalokhu lalokhu ufaka ubufakazi. Nga usithi no, inamba lezi aziphumi ngendlela, faka i-V11, faka i-V23.
Ngezinye indlela ukhetho lungaguqulwa ngobunye ubufakazi obungasibo ma-V11 kuphela.
Ye, nga ukhangele sympathetic preliminary report, which is being echoed again by the opposition in Triple C, is that AMA courts in Zimbabwe, they are compromised. How do you then go to that very court a compromise? So you call up a problem. So there are multiplicity of factors that come into form. That's why I wanna so we are my elders, so we are my negotiations here and there. Not in this particular instance, but there is that possibility.
Okukhulunywa yiSADC lamazwe aphetsheya kungasetshenziswa emthethwanda.
Well, bakhuluma ngento ekade isenzakale eZimbabwe. So abantu bona banayi babangahambe emthethwanda. Abantu laba phela kabakhulumi ngento abayizwileyo, bathi bakubonile. Ngisho kade bengama-observer, bathi bakubonile kusenzakale. So yinto ezingahanjiswa emthethwanda. But now nxa wakhangela iposition ethethwe yi-Triple C ngeyokuthi sizakuya emthethwandaba njani, emthethwandaba lowu uvele uyisima kanje. That's why engithi khona sokufuna a serious dialogue to those that participated in an election. Because as things stand, amaZimbabweans, they are held at ransom. Now there is serious suspense.
Lawe njengegqwetha wake wamangalela uZack emthethwandaba, solungaphi lolu daba?
Kuneendaba ezimbili ezisemthethwandaba, zonke azingangeni. But kade singadilile election yona leyo, kade sidila the issue that is still pending, issue yabantu aba outside the country abangekho kuma constituencies awo njengekakasukwena. But not ukuthi sasizama ukuthi sincedise ukasukwena, sasizama ukuthi no, i-decision esiyenziwe yikhothi leyi ile ndlela yoku-affecta abanye abantu abangahlalikho napha. Lami nginje ku-constituency yami ngiyayithatha isikhathi engabuyelanga. Eyesibili still pending transmission of ama-results. I-ZEC iyatransmitha ama-results ngendlela that is not consistent to i-electoral act. But they made an undertaking ukuthi ku-election leyi baza kubamba ngendlela efaneleyo. So we are still waiting for their report ukuthi sibone ukuthi bakubambe ngendlela efaneleyo. Ngoba ku-2013 no-2018 batshile ukuthi abazange bakubambe ngendlela yonaleyo.
Alo-ke ngumnumzana Ngqobani Sithole, ingcwethi ecubungula izemithetho obeqoqa icingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekwaBulawayo. Abenhlanganiso yokusabalaliswa kwembiko lokulibazisa uZulu amakhosi media bathi sebethule umfanekiso wedocumentary ekhuthaza amankazana ukuthi athathe izinqumo eziqondileyo ukuzivikela ukuzithwala besesebancane kumbe bengakahleli ukuba lengane. Ubusibhebhe umqondisi wali documentary elesihloko esithi When Children Become Mothers uthi bahlose ukuhlomisa amantombazana ngolwazi lokuzivikela enkingeni ezidalwa ukuzithwala besesebancane, kuthi lalapho sebezithola bezithwele bengafiki engozini.
Sikhangele ukuthi abantwana abancane abangomankazana sebesiba ngomama besesebancinyane kakhulu. Sesikhangela isikhathi lesi se-COVID esidlulileyo abantwana abaningi babe ngomama and into yangikhona ngani iqhubekela phambili imemetheka. Lokhu kwakukhuthazwe luhlelo esasiluncedisiwe kuma-resources ethu lapha ukuthi sikhangele ngendlela amanga esithi misinformation, ama-rumors, amahungahunga a-impact-a ngayo kumbe ayenza ngayo amankazana ukuthi bayenza ama-decisions anjani xa sesikhangele impilakahle yabo e-sexual reproductive health.
Kuyini ebeluhlose ukukwenza andi kulokho elikwenzileyo libona ngani kule mpumela ebambekayo yini?
Esihlose ukukwenza khonapha yikuthi sibonise abantu abontanga labazali babo ukuthi kunengokubhodabhodayo okungasiqiniso okumele ukuthi bangakuthathi ngamandla bagijime lakho, ngoba bagcina besenza ama-decisions ababangela ingozi. Njengakhonokho ukuthi ama-teenagers batshelana amanga kakhulu, uze omunye sithi ungayekela unganatha amaphilisi usesemncane ucansi awusuze lukukholise, kumbe omunye wakho oyindoda kasuza kukholise nxa isecansini. Yikho begcina bemitha.
Kudocumentary yenu belikhuluma labantwana kuphela yini kumbe like lakhuluma njalo labadala?
kudokumentary yethu nxa ukhangela sikhuluma kakhulu nabantwana ngoba sifisa ukuze ukuthi bona kanti vele okubenza bayenza ama decisions athize kuyini kodwa in our planning for the documentary sayenza ama focus group kulabazali so silawo sibili imbono evele ebazalini and then silama expert opinion within the documentary sijonge ukuthi babone ukuthi kulamanga amaningi abhodabhodayo bese sebancane bayenze ama decisions angcono ukuthi kungcono ukuthi uyesibhedlela uyothatha amaphilisi ngoba sokuvunyelwa ukuthi ungene ekliniki nxa ule minyaka efanelekileyo uncedise uthole usizo labazali ukuthi abantwana babazisise ukuthi abantwana bayafa bayafa bayaphela njalo bayagula ngenxa yokuthi bayesaba ukubatshela iqiniso kumbe ukuthi abantwana nxa sebemithi becine beyengani ukuthi hhayi asikhupheni izisu ngokungekho emthethweni sihambe kubugogo kumbe sinathi izihlahla ezithize becine besifa ngenxa yokuthi bayahugeka besesaba ukuyatshela abazali babo ukuthi hhayi mama baba sengizithwele.
Lo-ke ngunkosikazi Busibhebhe umqondisi we-documentary elesihloko esithi When Children Become Mothers obekhuluma ecingweni ekubulawayo lo Tabo Kancube we-Studio 7. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elizimlife.com lilodaba lokuthi odokotela labongi sebezasiwa esikolo sebandla lezanu PF esithiwa Herbert Chitepo School of Ideology lapho abazafundiswa khona insika yebandla lezanu PF lokwabangela ukuya empini yenkululeko. Iphephandaba le-Newsday lilodaba lokuthi ongumphathintambo wesigaba seMashonaland West unkosikazi Mary Chikoka Mliswa wanqotshwa kukhetho lwama-primaries ebandla lezanu PF usephendukile engukhansila weHurungwe District Council. UChikoka Mliswa ukhethwe phansi kohlelo lwe-proportional representation. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salubonani, salubonani ku-Studio 7 okhulumayo ngu-Jay Moyo. Ngajabula le-audio ma engafundwa esiyezwa konke okwenzakalayo. Njengalokhu angaphumanga ama-results, siyafisa ukuthi kuphinde kuyevotwa ngokutsha. I-ZANU PF sesibazi ukuthi ma singazange besavotelwa njengalike eBulawayo zahamba bavotela. Balaliyani ingqondo yokuthi kuyathwa ezilongi votela i-CCC sifuna lilambe. So abantu abanjalo vele sesifuna bavele abaphume.
Livuka njani Studio 7?
Livuka njani Studio 7? Hayi sibonge. Sibonge sesizizwile izindaba ezekuseni. Engikubonga kakhulu Studio 7 namhlanje ukuhleleka kwabantu abalethe ama-audio bevela ebantwini bezimbabho. Lisikhiphele abantu abebekhuluma into ezihleleke kakhulu kakhulu. Yikho esikufunayo ukuthi sizwe izinto eziqumbaqumba ukuhle lela kwethu ngesikubonileyo. Kodwa ke silicebise futhi Studio 7 ngoba indabeni yezibisiya ngapha zizwa ngabantu bonke iningi lethu siyazilalela. Abantu abanjengalami elisikhiphele bona Richard Mono lalo omunye owinye wanke West iindaba zabo selizikhiphe kaningi belokhu bekhuluma into eyi-1 ngibona sokule 4-5 days lisikhiphela same thing. Siyabe sithanda okutsha okuvela kibo khona ngalizolo bengilaleni u-spokesperson kamongameli egagaza nxa usizwa uyakusiza ukuthi ukhuluma into engamanga. siya kuthanda ukuthi lisikhuphele ezilohlonzi. Ngithokozela abantu bakithi abakukhulumile, yibe sithanda ukuthi libe lisifakela bona sibezwa bakhuluma into ezilesi sinto ezihlelekile, hayi labana abafohlayo. Siyabonga Studio 7.
Studio 7, siyabonga lapho sengathi ngavulwa le audio yami. Ngifisa nje ukudlulisa ebantwini bonke abakhona umhlaba wonke abalalela i-Studio 7 ukuthi abantu mabafune uNkulunkulu ithiwa lisakhona. Kunomprofethi emhlabeni igama lakhe kuthiwa nguKhakho Philip. Njengalokhu umfundi esikoleni engeke athole imphumela ngokurevisa i-test ka-1980 ngeminyaka le yabo-2000, kunjalo ke neBhayibhili. Abantu abasoze babona umbuso wezulu ngokufunda iBhayibhili kodwa ngokwamukela umprofethi phakathi kwabo. Njengalokhu masifunde iBhayibhili sibona abantu bamukela uNoah, uMoses, uJeremiah, Isaiah. Labo bantu yiko okukhulunywa ngabo encwadini kaSambulo 20:12 ukuthi amagama abancane nabadala ayilotshiwe encwadini yokuphila. Ngiyabonga.
Ngibingelele enkundleni. Hayi, okukhuluma engumantsheza. Hayi basakazi, uhlupho esibhekane lalo singabantu baseZimbabwe lunzima kakhulu, ngoba enye 5 years ezayo asikwazi ukuthi siyabe sikuphi. Empeleni siyagugela egangeni, siyagugela endleleni njengamathaya emoto, njengoba izano ilokhu ingafuni kuphuma. I-5 years isikhathi eside kakhulu. Ngalokho angazi ukuthi lalaba abaphikisayo njengoba kungathi kukhona abafuna ukukwenza ukuthi bayekhothi, kodwa kuzwakala ingathi laba abakwazi ukuthi kubafuna ukuthi abakwazi abafuna ukukwenza. Sicela ukuthi labo bebe le ndlela ehlelekileyo engayenza siphume kulobu bunzima esiphakathi kwabo. Njengoba nje sigcwele kwamanye amazwe, labazali bethu abahlala emakhaya abalandaba labantu ababo balendaba lezano, abalandaba ukuthi impilo yabantu babo iguquke, abalandaba ukuthi abantu ababo befunde. Bona abakukhangeleyo kuphela ikudla i-chicken lokutshona begqoke amantsaro. Okubuhlungu zathi uqeda lapho kudla i-chicken, uqede lapho uphathwe yisisu, uthi uye esibhedlela ufike uswele imithi. Hayi, okunye kuyadanisa kakhulu impela. Yikho abadala bethu izinyane lomnyanga likhala lisiye emakhandleni.
Studio 7, linjani lonke? Hayi, thina siyaphila kahle, ningihlale phezu kwendaba. Hey, kulo muntu wenu lo kuthiwa ngu-Anglestone Sibanda lo, kuzobuya lo kuthiwa ngu-Witness Dube, kuzobuya lo kuthiwa Mabutho Moyo lo. Hayi, laba bantu yesh, angazi ukuthi kathi kahle kahle izanu yaba phani. Ilizwe liyaphela nyanya finichi, baloke bekhomenta bethu babumnanga kwa ilizwe yalizama. Hey, kwathi bakhulu umuntu ezifani mani, bathi imgwaqo kwayishangani konke into engekho yonke yona leyo. Ngicho akula nto ekhona amanzi eBulawayo, ngihambe khona i-weekend yonke kuze kufike namhla amanzi zero akula, aphumi khona ukuthonta. Amagesi ahamba abuye kodwa kwathiwa kusahambe konke lokho. Eyi, angathi abantu abashiywa kathi ZANU-PF yabaphani, kathi ukuthi bekhulume nje iqiniso kodwa ukuthi hhayi into kazisekho, ilizwe selifile laphela leli. Kuyini okubanika inhloni kathi bakhulumane ekuqaleni bona kwenza bebe le nhloni ukuthi bekhuluma iqiniso ebantwini? Bephongeuntula bewumane ashiywe ngani kuthiwa inje ethingezwe ezinye ezikhonkotha khatshana kwayela iyaphongulavu angabe ikhonkotha ingazi into eyikhonkothayo. Ashiye mushuwa asuba bantu besindebeleni laba. Ayi,
sanibonani ku-Studio 7, kunguPaulo Lamudaba la olungikhathaza emoyeni wami. Into embonayo ukuthi yami bencinga ingadlalo amabe sebesithi ukhetho luphindwe aluphindwe sibili ubaba lengabuyeli lo angasithwalisa nzima. 5 years iphutha ntoni bethwele nzima, so ebefuthi ebuyele. Asiyacela badala bona niplani sibili, umuntu le ephumile usithwalise nzima. Nibe sikwanisi nekuba amafora nazinjokotho ngenxa yezanu.
Studio 7, siyabonga ngomsebenzi, siyabingelela. Sinethemba lokuthi iSADC bazalungisa ukuthi ukhetho uqale phansi and lungaphathwa izekhi, futhi ukuthi bebone ukuthi free and fair. I-CCC ingayidlala ngani ZANU-PF ngo-80%, ngoba vele amaZimbabwe wonke ayifuni ZANU. Lokhu kuyiqiniso, bavotisa abantu ngenkani bese bekhipha ukhetho bethu bavotile bawenile. Akusikhona ukuwina lokhu, babamba abantu beZimbabwe ngenkani babarepha kahle kahle abantu beZANU. So uma kungenzeka uthi uNkulunkulu efake isandla ukhetho luqale phansi lugayidwe ama guidelines are right ay friend fair election kuyaphumela impumelelo ezangcono umhlaba wonke makungahamba kunjalo kungabongeka kakhulu kodwa uma kungenjalo qhubeka thiwa iZANU PF iwinile oRamaphosa bayamgcoba umnankakwa hey iZimbabwe yabe ihlelwe yifele imnyama kakhulu okungeke kulunge futhi nanoma yinini
Studio 7 njani linjani bikeza abasakazi bonke nabalaleli lami ke ngiphawula kancane maybe le inkulumo engikhuluma ngafika kuye lo umdala wesikhava lo umnankakwa lo umnankakwa udliwe aphume sikhathele ngamnankakwa lo sikhathele impela sikhathele kakhulu kakhulu ngaye soyibulale yonke into lapha eZimbabwe lami batata igolide beyelidlakale kubo Dubai ngathi nasilamba lapha ekhaya lami akaphume lo mdala lo 8 years too much akaphume
lawke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, izulu lesiphepho eliphiwe igama lokuthi Hurricane Idalia litshaya isigaba seFlorida kusukela izolo ladiliza izindlu ladabula izihlahla imota zaphoselwa emoyeni okuthiye izigidi lezigidi zabantu zingelamandla kagetsi. Abahlenga abawelwe ingozi bebengakangeni endaweni ezitshaywe kakhulu lizulu leli ukuze kwazakale ukuthi bakhona yini abalahlekelwe imphefumulo. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seFlorida, umnumzana Tamurai Gwegwerere, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ubusuku bonke leli zulu lisina, lizange limukuna njalo khona manje namhlanje lilokhu lisina izulu. Okunye okubonakalayo sibili ngumoya, umoya ubutshaya sibili ubusuku bonke. Kwezinye indawo kuyakhanya ukuthi khona into azimanga kuhle sibili, ngoba inkinga eba khona yokuthi nxa izulu lingana libe linengi ngasikhathi sinye, indawo eziningi azenelisi ukuthi khona zibe le ndlela yokulukhuza yokusebenza lawo amanzi lawo ngoba abe maningi kakhulu. Yikho ke kwezinye indawo sibili hayi abantu bayakhitshwa sibili, abantu bayasuswa ngoba kuyabe sokuya ukuthi amanzi asegcwele yonke le ndawo, aba maningi kakhulu ngesikhathi sinye. Okokuthi khona kuningi okuphazamisekayo ngoba indlela zokuthi amanzi lawo aphume ahambe abuyele njengasolwandle ahambe nje aziziningi le ndaweni eziningi.
Ngokubona kwakho indlela eyenzwa ngayo indlela ongathi indlela eZimbabwe ingathola khona isifundo ukubana nxa kule ngozi enje abantu batshelwa njani njalo nini?
Kuningi okumele sikufunde ngokwenziwa okwenziwa yiAmerica kungasikhathi esikude. Umongameli welizwe uJoe Biden ube phuma ekhuluma ngokuthi kwenzakalani njalo kuyini akufakileyo ukuthi kulungisiswe lokuthi uhulumeni uzakwenzani. Umongameli welizwe lo ophumayo nje asakhulume nxa into zisenzakala. Ugovernor uDeSantis uhle waphuma ingakafiki ilokuzeni iHurricane sisalungiselela ukuthi iyeza. Lokhu kutshengisela ukuthi khona okwenzakala ebantwini yinto okumele abantu abakhokheli babe phakathi kwayo ngoba yibo abameli besazi, yibo okumele sibabuze ukuthi kwenzakala. Njengokwazi kwami engakubonayo mina ngemva kokwenzakala kwezinto ezinje, bayalandelwa bonke ababe behlalelwe yilesi sihlakalo banikezwe indlela zokuthi bangababe le ndlela zokuthi baye phambili impilo ziye phambili. Le into engekho eZimbabwe liqiniso lelo. EZimbabwe singaqala ngokukhuluma ngokuthi khona silazo yini indlela zokuthi nxa kule sehlakalo esinje singenzani. Hayi zinlutshwane azikho sibili ngoba njengokuthi sikhangele nje ukuthi khona njengoba kuyindaba yamanzi le abantu bazabe bevalelwe besendaweni ezokuthi abangeke basuke, zikhona yini ama-helicopter azafika akhipha abantu ayebasa lapho okulungileyo, akhona yini ama-boats, khona ama-boats asetshenziswayo lapha ahamba kumaswamp achaya ukuthi even amanzi emalutshwane ayafika athwala abantu abasuke. I-emergency rescue services zethu ekhaya eZimbabwe azikho yile qiniso. So into okumele siyifunde lapha from iAmerica yinto enaleyo ukuthi khona ilizwe kumele lihlale lile ndlela zokuthi nxa kulesehlakalo esinje sizakwenza lokho.
Alo ke ngumnumzana Tamura Ikwekwerere isizalane seZimbabwe esihlala esigabeni seFlorida ngapha kwele Melika. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye igama nguChris Gande.